Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 3 ngolwezi 2016 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa ufike eZimbabwe namuhla lapho abe kona lomhlangano lomongameli Robert Mugabe bekhulumisana ngezokuthuthukisa amabhizimusi lokusebenzelana kwamazwe omabili njalo baphuma lezivumelwano ezimbalwa. Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezibotshwe kwele South Africa zisetheswa icala lokuzama ukuya kwele Mozambique ukuyafundela ukusebenzisa imbhobho ngenjongo yokuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ethoniswa ngecala lokuchaphaza imali yesikhwama seZimdev. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Elamhla siqhubeka ngendaba eziphathelane lebandla leZANU PF sikhangela ukubana kulabanye abathi bandla leli lokhe lilibandla elingakhipha iZimbabwe kungxaki elikizo ikakhulu kwezenotho nxa lingafaka intsha esikhundleni ukuze libe lamadlabuzane amatsha. Kodwa ngakwelinye icele bakhona abathi leli bandla alisethembeki njalo seliphelelwe ngamacebo okuqhubeka libusa. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Israel Banda ngomunye wabatsha abasekela ibandla leZANU PF. UBanda usebenza eGaborone laye njengenengi wagxojwa ebunzima bomumo womnotho ekhaya ezodinga amadlelo aluhlaza kwamakhelwane. Kodwa noma nje umumo womnotho wabhidlika ngaphansi kwebandla alisekelayo eleZANU PF, yena olesiqiniseko sokuthi kusasa kuleli bandla imhlophe nke uma kungena intsha esikhundleni.
IZANU PF as a party it's still relevant, yona was still relevant kakhulu sibili.
Ungakhangela okukhona kade somele sikwenze ukuthi sifake intsha ibuse ibe iyekhokheli iphathi yeZANU PF. Abadala siyababonga ngokuthi inkululeko nampa siyeqedile umsebenzi wokusebenzile, but isibone ngazathi isikhathi sokuthi kungene intsha itake over.
UBanda ujikele khatshana imbono ethi ibandla lakhe alibambananga kule mkenke yokulwisana kubanga ukuthi ngubani ozathatha isikhundla uma umongameli Robert Mugabe ule minyaka yamashumi athoba munemunye lambili i-92 engasuka esikhundleni. Uthi amabandla aphikisayo yiwa angabambananga hatshi iZANU PF.
Ngazi ukhangela ukhompe amaparties awo lapha eZimbabwe, khangela kwathiwa yiwama-opposition akhona o-MTC. They have split kulabo MTCT, MTC Mtambara, MTC wanibani, MTC banibani. IZANU PF is still ZANU PF. Ungakhangela yiwa this empire which fought for independence eZimbabwe, nanku silokhu sibuza. So engikutshoyo nje ukuthi kumele sirejuvenate nje sibe lentsha. We need like young people to bebusa khonapha.
Umnumzana Vakani Moyo yena ugcizelela amazwi omkhokheli webandla lakhe uMongameli Mgabe esithi ibandla lakhe lifela ukuzama unceda abantu ngokwabelwa umhlabathi kwagcina kuletha izijeziso zenotho ezingesingisi okwaziwa ngokuthi ngama-sanctions.
Indubo zezanu-PF ziqale ngesikhathi se-land distribution. Ngoba ungakhangela after the land distribution yikho lapho kuqale khona ukungazwani kwezano labantu bamazwe ase-West. Kwathi kusuka ke lapho uzabona ke ukuthi akusela ngendlela abezano bengathola khona amaloni avela kubo IMF ukuze kumenisithuthukise ilizwe labo World Bank labo ngeke beze bebanike lutho.
Kodwa omunye ocubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ngelihlo elibukhali umnumzana Barton Madlela yena akakuboni ngale ndlela isithi zanu PF yaphazamisa ngesikhathi izama kufaka umbuso webandla elilodwa oyi-one party state iZimbabwe isanda kuthatha uzibuse ngo-1980.
Within ezanu PF now bazama ukuthi beforce ukuthi lize libe yi-one party state khona lokho kutshengisa ukuthi khonakuyani ukuthi becrush ama opposing views within the party and then befuqa ukuthi khona ilizwe lonke libe one party state. Kungani umuntu wayehamba ebala i-textbook of how to create a dictatorship? This is where ZANU-PF got it wrong. That beginning point, compared to my 1980s, that was the beginning of the end for ZANU-PF and indeed for ilizwe le Zimbabwe. Kwasuka kwaba le horribly disastrous land reform eyenzakalayo eyagcina singena isidabula umkhono weZimbabwe abantu babaleka bachitheka throughout the entire world.
Kuthi lokhu yikho okwabe kuqala kukantando kayiphikiswa kungela kuvumela amanye amazwi avela kwamanye amabandla.
All those things come from having decision making isenziwa umuntu oyi-one labantu bakhe beyi-one bezibizwa sithi Politburo. Kule a divergent view esithi thina ngesikhiwa an opposing view. It is not a wrong view. But it's opposing view. If view it kona umbono wako aso mbono wami kodwa akutsho ukuthi umbono wako awulunganga. When it came to issue of land, if there had been a credible and viable opposition, a healthy one, that opposition would have said no, asingayenzi so, sithathe by force, asenzeni so.
Wakhathesi kukhanya kusasa yezanu PF ilele phezu kodaba lokuthi ngubani ozayikhokhela njalo izathatha yiphi indlela kumbe izantshintsha ukuthatha inyathelo elikhulu ekuhluzeni indaba lisaziwa ngokukhuluma amazwi aqatha ikakhulu evela kumkhokheli wayo uMongameli Mgabe.
Will be inviting the full wrath of the law to descend mercilessly on him or on those who follow him.
Ngumartin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabulungile eBotswana.
Kusasa sigqiba uhlelo lwendaba isiphathelane lebandla lezanu PF ngodaba lokuthi abacubungula izombusazwe bona bathini ngombuso waleli bandla eselile minyaka engamachumi amathathu lasikhombisa libusa. Izizalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezibotshwe kwele South Africa ngenyanga edluleyo zisethezwa icala lokuzama ukuya kwele Mozambique ukuyafundela ukusebenzisa imbobo ngenjongo yokuvukela umbuso kaMongameli Robert Mugabe zizamiswa emthethwandaba mhlaka 22 kule nyanga. Abantu laba betheswa njalo icala lokungena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Abasolwa laba bacatshangelwa ukuthi ngamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi yi-The Smoke That Thunders. Iqembu leli lithi amalunga alo longwa ngabahlamuki beqembu le-Renamo kwele Mozambique. Isiphathamandla somunye umthethwandaba eLimpopo province kwele South Africa sitshele iStudio 7 ukuthi ngempela lolu daba luphambi komthethwandaba wePhalale Magistrate Court. Iphephandaba leSouth Africa ele The New Age yilo eliqale ukubika ngalolu daba njalo intathelizindaba elulobileyo ifakazelela umsakazo ukuthi abugatsha lokuthoniswa kwamacala olweNational Prosecuting Authority kanye lamapholisa ezingalaphezulu amahawks labesigodlo seZimbabwe ePretoria bavumile ukuthi ngempela abasolwa basestokisini okwamanje. iStudio 7 yehlulekile ukukhuluma lo meli wesigodlo seZimbabwe South Africa umnumzana Isaac Moyo kanye lamapolisa. Asikenelisi ukuthola amabizo abasolwa laba. Isikhulumeli sikamongameli Robert Mugabe umnumzana George Charamba walile ukukhuluma ngalolu daba. Uhulumende weSouth Africa ucabangela ukuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amabili esezafinyelela kwele Mozambique ezilolongwa yiRenamo okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akusimangalisi ukuzwa into ezinjengazo nezi ziphuma abantu sebengabantu asebefike kusimo esifana naleso esokuthi ngibona kungcono ukuthi ongayisukufayi kuphi. Eqinisweni ilizwe leZimbabwe selidangalelisini imoya abantu abaningi kade bekhangelela ukuthi bangaphila babe ngama-citizens bamukelwe labo baphile njengabo bonke abantu ngendlela eliphethwe ngayo langendlela abantu abaqhubeka beliphatha ngayo besenza ngayo izinto kwenza umuntu acine efika kwisibanga esinjengasoneso. Unfortunately abantu abaningi abasuki bazinika ithuba lokuthi bakuhlazisise kabanzi ukuthi umuntu uma esefike kwisibanga esinjengaleso kuyini okungenziwa ukuze kwenqatshelwe into enjengaleyo. Eqinisweni akusimangalisi ukuthi izinto njengaleyo ukuthi ayifika isukwenzakala. Kanti ngithi even la ngesikhathi sabo Smith omgabe benza unokho sokusenzwa yilaba ukuze bazikhulule laba bantu. Abantu laba bazama ukudinga inkululeko ngoba eqinisweni izani kayiniki bantu inkululeko. Izani lokhu isihle ukuluza abantu ibalambisa ibancitha ngitho lobuntu babo. Pho umuntu nxa esefike kusibanga esinjengaleso uqina ubona kungcono ukuthi ongasifayi kuphi, ngcono ndinga inkululeko yabo.
Uhulumende weZimbabwe yena ubona eluphatha njani lolu daba?
Angibona uhulumende weZimbabwe ekwamukela ngendlela elulo kwinto njengalokho. Ngibone kuthatha njengokuthi ukuthatha njenge-serious security threat. Yiyo vele indlela abangakuthatha ngayo ngoba singakhohlwa phela ngabakhangi laba ngamasela benza izinto ezimbi izinto zonke ezimbi abazenzayo. Nxa sebethola umuntu othi yena lami sengidecide ukuthi ngithole izibuso wami ngizihluthune kini badingakazo zonke indlela ukuthi benze ububi bonke bonakade bebenza ukwenze bengingabeli ukwenzela ukuthi bengingabeli into enjengaleyo.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma namuhla uhlangane lomongameli Robert Mugabe eHarare bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili ikakhulu kwezamabhizimusi njalo balobelana izivumelwano ezimbalwa. Kubika uMavis Gama.
Lomhlangano othiwa Zimbabwe South Africa Bi-National Commission ngowakuqala ukwenzelwa eZimbabwe kulandela owenzelwa eSouth Africa nyakenye osuzahlala usenziwa minyaka yonke kuxoxisanwa ngamabhizimusi ayabe esenziwa phakathi kwamazwe omabili. Ingatsha ezijiyeneyo zikahulumende bezisemhlanganweni lo. Emazwini akhe okuphawula ngokusemthethweni lumhlangano wensuku ezinhlanu umongameli Mugabe uthi kumele luchutshiswe udaba lomngcelelo olokhe ungakaqali ukwakhiwa kusukela ngomnyaka ka-2009 lapho okwalotshelwana phansi lesi sivumelwano.
While in 2009 we agreed to establish a one-stop border post at Beitbridge to date
la nxa savumelana ngomnyaka ka-2009 ukusungula lolu hlelo lwe-one-stop border post e-Beitbridge lanamhla kungekho osekuthe kwenziwa kuliphepha nje eseligcwele uthuli. Kungakho lumhlangano we-BNC kumele uphume lesivumelwano ukuba kusungulwe ukulandelwa kwalesi sivumelwano.
Umnumzana Zuma yena uqonqosele kwezokuqakatheka kokusebenzelana ngokufaneleyo kizo zonke inhlelo abavumelana zona.
Our business communities stand ready to play their part if as governments we create conducive
osomabhizimusi bethu bazimisele ukusebenza kanye labohulumende nxa ohulumende bamazwe omabili ezekwenza ukubana banelise ukuqhuba imisebenzi yabo okubalisela ukusungulwa kwe-One Stop Border Post ekuthini impahla labantu kudluliswe ngokushesha.
Ugqitshwa kusasa lomhlangano oqale ngomvulo lapho ingatsha zabohulumende bamazwe omabili kade bexoxisana ngezivumelwano zokusebenzelana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kuhlelo lwethu labesifazana olwe Women's Round Table namuhla sixoxa ngodaba lwemali yohlobo lwama-bond notes ekhangelelwe ukwethula kunsukwana ezilandelayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izitimela ezimbili zingqikelene edolobheni leKarachi kwele Pakistan kwafa abantu abalithumi lanye. Amapolisa kwele Melika edolobheni leMississippi acubungula udaba lokutshiswa kwesonto yabensundu ephinde yalotshwa ukuthi votelani umnumzana Trump ngabenze lesi sika. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Godfrey Gandawa ubotshiwe namuhla ngamapolisa phezu kwecala lokutshaphaza imali yesikhwama seZimdef aletheswayo. Lokhu kulandela ukubotshwa kukamphathintambo walolu gatsha umnumzana Jonathan Moyo ngamapolisa ohlangothi lweZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo. Umoyo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa lapho aza kwetheswa khona icala lokutshaphaza imali engena kumadola zinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000. Isikhulumeli seZak unkosikazi Phyllis Chikundura utshele iStudio 7 ukuthi ngempela uGandawa bambophile bambuzisisa ngemali yeZimdef. Umoyo athi yathenga amabhayisikili aphiwa izinduna zesigaba sakhe eCholocho. Igqwetha likamoyo umnumzana Terence Hussein laye utshele iStudio 7 ukuthi umoyo ukhangelelwe ukuthoniswa kucala emthethwandaba leHigh Court eHarare. Sizahlaziya lolu daba kabanzi kuhlandla lohlelo lwethu elilandelayo. Njengowe thembisa kwethu ngaphambilini sesilethulela udaba lokuchaphazwa kwemali yezinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 esikhwama seZimdef okubikwa kwenziwa ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo lomsekeli wakhe umnumzana Godfrey Gandawa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale lePhalamende njalo elilunga leZanu PF lo mnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe osekolishini leHuddersfield University kwelebhilithane. UChuma usungula linxoxo.
IZimbabwe yilizwe ngehlelo lomthetho ocelayo. Ngakho ke umthetho kumele ulandelwe njengoba unjalo. Nxa umuntu esetheswa isicala, kumele azikhulumele udaba lwakhe kucace ukubana kumi kanjani. Xa bengelacala aphume ngelacala, xa bengelacala icala lakhe liyanjani. Ama-processes omthetho kawenziwe ngendlela efaneleyo, kungabe lokungenela kwezinye izinto ezingayisizo eziphandle komthetho. Umthetho wabe ngumthetho, ube ngumthetho futhi ogoqela umuntu wonke nendlela ebalulekileyo.
Dr. Sibanda, ungathini ngokukhulunywa-ke ngu-Honorable Juma lapho?
Limqotho elikhulunywa ngubaba uChuma ukuthi umthetho kufanele ukhanye usebenza ngendlela eqondileyo, njalo engelakuthi mhlawumbe kukhethwa uzibanyabanyana kumbe ukuthi izinto zenzelwe ukuthi kuthatshise omunye umuntu. Udubo lukhona kudaba lukaprofessor Moyilo lokuthi nxa ukhangela amaphepha asephuma evela kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, kakukhanye ukuthi ukhona yena akutholayo ezimalini lezo okwangena esikhwabeni sakhe, kukhanye ngani wenza izinto esenzela ibandla lezana. Kuqakathekile ukuthi abantu bakuthathe khonokho bakukhangele ngendlela ibandla lezanu elivele lihlala lisebenza ngayo. Ngiyakhumbula mina ngisasaya isikolo thathwa ngamabhasi lama-tractor web awe-DDF sihanjiswa kumhlangano ye-ZANU-PF. Omunye wakhona sasiyabona uPresident Mugabe kodwa kwakusetshenziswa imali zikahulumende. Ngakho ngendlela yokuthi le into evele isenziwa kuzanu ukhanye ngani umsebenzi we-ZEC uza khanye ngani ngawucubulekekanga, ngoba phela kawubathathi bonke abantu laba abavele bejwayele ukukwenza ngaleyo ndlela ukuthi izimali zikahulumende ziyasetshenziswa kuqembu kumbe kumhlangano ye-ZANU ngendlela efanelayo. Naleyo mbonani khonokho kwenza ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhanye ngani ilokunye ekucabangayo.
Lapha-ke siyabona-ke baba Chuma ukuthi bakhona abakhulumayo besithi konke khonokho okwenzakalayo ikuthi kuZANU-PF ungazani kulokhu lwisana kunzima. Ngakho-ke laba abalwisana labo Mnangagwa iba ngani bayagijinyiswa lapha, ungathini ngakhonokho?
Ukhuluma ukhona sonke siyakubala lasemaphepheni kodwa okuqatileyo luna umuntu nxa ekhuluma into kumele ebe enobufakazi into ayikhulumayo. So ngibona ngantu umuntu onjengoprofessor ubaba uMoyo kaso muntu oyisibhanga, ngoba so muntu ongazi into ayenza ngoba ayikhulumayo. So nxa ukhuluma ukuthi engelesazela njalo ekwazi ukuthi ukhulumayo, okuqatileyo kona kuyo ukuthina into kayicubungule ifake egcekeni iphume egcekeni sibe wazi ukuthina kanti le imbuzi yimbuzi mhlobo bani. Yikho okuqatileyo lukhona. So mina ngibona ngantu akula nto embi ngokuthi umuntu akhulume abe lawo enhliziyweni yakhe lasengqondweni zakhe. Kuyinto ebalulekile kakhulu khona kwana kuyapromota ukubana sihlale siphumelane emagcekeni, ngoba ukudlala ugame macatshelana kuvele khona akusonto elungileyo. Kumele sidlale igame esobala wonke umuntu azizwe elelungelo eligcweleyo njalo elihlonishwayo. So ngakho ke nxa uprofesena ekhala khonoku uzaphuma egcekeni, ngoba uzakhipha-ke ubufakazi bakho konke abe kutsho. Nalo oyabe engwethu esicala layo kumele akhiphe ubufakazi bakhe ukuthi hayi yena ukwenze ngendlela le nangendlela leya kube sokufaka egcekeni kukhadi. So mina ngibona ngantu into eqalileyo lona asilaleleni sikhangeleni i-procedures yonke ziyenzakale kuhle ukuze singabi ngomanti singajaji isikhathi sokujaja singakafiki.
Ye baba Sibanda, uyazizwela lapha-ke uthi uJuma uyangaphi, kodwa bakhona bakhuluma sibile bathi okhona lapha ikuthi kulokhu lwisana okumangalisayo khona ngale kumandlela ezanu-PF. Ngakho lapha-ke asebegijinyiswa yilaba abacatshangela ukuthi bangale kwenye iqembu. Ye ungathini-ke khona?
Ye phela amacala amaningi afanele ukuthi akhangelwe, njalo abantu esicabangela ukuthi enziwa ngabantu abakubandla lezanu abanye abakuqembu lika-Vice President Mnangagwa amaningi kodwa kasiwabone ekhangelwa. Khonokho kwenza ukuthi umsetshenzi owenziwayo manje ogijimisa uProfessor Moyo ungabi ngumsebenzi okhangelwa ngendlela yokuthi usebenza kahle njalo uqonda ukulungisa izinto ezonakaleyo. Kukhanye ngani bakhona vele abakhangeleyo ukuthiwa hhayi i-Anti-Corruption Commission izalungisa bonabo, ngoba kudingeka ukuthi elinye iqembu lidle elinye iqembu. Khonokho ngibona ngani mina kwenza ukuthi okwenzakalayo ngaselesi sikhathi kungabi yinto abantu abangathembela kuyo ukuthi ingaletha inguquko, njalo yenza ukuthi kungabi lokusetshenziswa kwezimali ngendlela engayisiyo uhulumende. Ngoba phela siyazi ukuthi ukuntshontshwa kwezimali sikhuluma sinjenja kukho ngisho lo yedwa umuntu weZimbabwe ukuthi hhayi kakwenzakala emahhofisini njalo sokuphelele njalo sokulungisiwe. Okuhluphayo ukuthi kathi yini indaba kukhona abantu abathize abagijinyiswayo kungagijinyiswa sonke umuntu njalo wonke umuntu ekho kuzimeni kumbe ekuhlukumezeni lokhu okufana nalokho esithola uprofessor Moyo ekukho khona ukho ngibone ngani akule singakwenza kumbe singakukhuluma njalo abantu ngeke bacathe ngokuthi hayi umthetho kufanele uthathe isibanga sawo umthetho kasumthetho nxa ungaphathi abantu ngendlela efanele lokho kwenzakala kakutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe abaministers labo vice president labo bani baphathwe njalo bakhangelwa ngokulinganayo ngumthetho langeZimbabwe Anti-Corruption Commission ukukhethana khonokho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kube lenkolo njalo abantu bathemba ukuthi wenza umsebenzi ngendlela eqondileyo
yeva la ngamafutshane baba Chumpa
hayi okuqabele umthetho awe ngumthetho obamba abantu bonke ngendlela elinganayo njalo esabeleni ungabi lo mthetho okhethela mina kodwa usidube eceleni khonoko kusuka kungaphathi abantu into nxa umuntu ephambanisa kagwetshwe ngokuphambanisa kwakhe wenza ungubani wenza uvela ngaphi wenzela ukuthi kona ilizwe libe ilizwe elaziwayo ubana ilizwe elingavumeli ukudla ngobunjalo
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba mpophoma edale lephalamende njalo ulilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lencwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ekolishini leHuddersfield University kwelebilitane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uphakathi kokukhankasela owayengumabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe kuhulumende wakhe unkosikazi Hillary Clinton. Yena uzamela ibandla lamaRepublicans ngezinga elikhulu kakhulu esipha idlabuzane ikakhulu kwabavotayo abensundu. Oncintisana nalo Clinton emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump yena kaphathiswa ngababe ngomongameli abakoBush ngoba bengamthakazeleli. Ukuze sizwe ukuthi umkhankaso kaObama uzanceda njani uClinton, uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ngqobani Ndlovu intatheli zindaba yeNewsday.
Obama njengomongameli weAmerica uthiye ilegacy yokuthi ufike ngesikhathi umkhono weAmerica usingani sibhedlizeka ngesikhathi se-recession. So ngalesiya sikhathi ngendlela u-Obama ancede ngayo iAmerica kuqakathekile ukuthi ilegacy yakhe le ayithiyeleyo ipreserve njalo iprotecte njalo isustaine. Ngibona kuqakathekile ukuthi u-Obama ancedise uClinton ukukhankasela ukuthi athole amavoti.
Ama-political analysts lana athi lesenzo sikamongameli Obama sokuphatha udaba kwezombusazwe kumele siyenze ukuthi abantu abamnyama bakholwe okushiwo ngunkosikazi Clinton ukuze bamvotele. Uyavumelana nabo na?
Ngivumelana lakho kakhulu ngenxa yokuthi u-Obama ngu-African American ngezinye ndlela ngingathi urepresenta labo abantu ababizwa ngokuthiwa ngama-minority groups elizwe lase-America.
Kodwa sikhuluma nale ndaba eyama-minority groups sithi u-Obama kumele ayenze ukuthi bakhole unkosikazi Clinton. Kulabantu abaningi abamnyama abathi umongameli Obama akakasizanga ngoba ubandlululo lukhona. Uma bekhuthaza ukuze bavotele unkosikazi Clinton, likhona ithuba lokuthi abantu abamnyama bazomkholwa umongameli Obama na?
Ngendlela obika ngayo ngingakufaka ngithi 50-50%. Ngendlela yokuthi ngabela amaphephandaba abantu baseZimbabwe sikubale ekulenjini kutshengisela i-America lokho kukhona.
Umnumzane Trump anganqoba unkosikazi Clinton engatholanga usizo, lokhu ngasho ukuthini kule ndaba zokuthi omongameli abaphathekayo kudaba zokhetho kukamongameli?
Into engayisho kakhulu yikuthi ukunqoba kukaTrump kulama implications amaningi ingakhuluma khonokho.
Umnumzana Ngqobani Ndlovu intatheli zindaba yephephandaba le-The News Day ubekhuluma lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa uhlanganele umongameli Robert Mugabe namhla eHarare bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.